Kulandela umbiko kahulumende wokuthi kulabantwana besikolo abedlula izigidi ezine i-4.5 million abalambayo okumele banikwe ukudla ezikolo. Ababalisi bathi umumo wendlala usumubi kakhulu okokuthi abanye abafundi sebeqaleka ngesikhathi sezifundo, kuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Lokhu kufakazwe ezinhlanganiso zababalisi ezibalisa eZimbabwe Teachers Association iZimta le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Mswere utshele intatheli zindaba ukuthi amanani lawa aphume kuphenyo lwesimo sendlala olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee olwethulwe edale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi ngokusemthethweni izolo. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi imali efunakalayo ukuphandela abalambayo elizweni lonke jikelele abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million isikhwelile isuka ku 2 billion yaya ku 3 billion dollars. Abayizigidi eziyisithupha babantu laba ngabemaphandleni, kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabemadolobheni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimta umnumzana Akuneni Maphosa, yena othi uhulumende kumele aphuthume ngokudla kwabafundi ngoba umumo usumubi kakhulu ezikolo.
Esikubonayo ezikolo kusenzakala lapha yikuthi abantwana bayakhala ngendlala. Sesisibani lama cases ukuthi umntwana kwesisikhathi uyabuya ezobika ukuthi ulesiyezi, uyabuya ezobika ukuthi uyagula uchaya ikhanda, lithi liyahlolisisa liyadingisisa njengababalisi esingamalocal parents singabazali lathi ezikolo, uthola ukuthi umntwana uyabika ukuthi ulele engadlanga. So esikukhuthazayo thina njengababalisi yikuthi uhulumende kaye phambili ngohlelo abone ukuthi ukudla ama school feeding programs ayaphenduka ezikolo ukuze ancedise abantwana abaphakathi kwendlala, abuye njalo ancedise abantwana ukuthi bafunde kuhle ezikolo.
Isizwa kuthiwa kwezinye izikolo bakhona abaqalekayo, selike lakubona yini lokho?
Yiye, lokho ngiqiniso sike sathola kwezinye indawo bebika ukuthi umumo ulokho usiba mubi ikakhulu nxa sesingena sesisiya kumidiye kanjena, okokuthi abantwana bayaqaleka ezikolo, abanye bayalova ezikolo ababuyi ngenxa yokuthi umntwana uyabe ulele engadlanga selangamalanga amabili engadlanga, okuyisitshengiselo sokuthi indlala ikhona ezigabeni lapha, and ukuba khona kwendlala sokubuya futhi u-affecte ukufunda kwabantwana ezikolo.
Nxa sesikhangela uhlelo lokuphekela abantwana ezikolo lolo lukhulunywa nguhulumende baba Maphosa, siyazi ukuthi soluke lwaba khona esikhathini esedluleyo. Okwamanje ungathi zikhona yini izikolo lapha olukhona kumbe vele elizweni lonke kulalutho olwenzakalayo?
Lapha uhlelo lolu olungabe lukhona okwakathesi kuyabe esiyini lokhu esikubiza sithi ngama-school grown program, okungangokuthi isikolo sisebenza lezigaba, sisebenza lama-traditional leaders, sisebenza njalo lama-NGOs, babe lakho ukuthi bayaqoqa ukudla kube khona bafide beyisikolo. Kodwa esikubonayo ukuthi loba bekunjalo ngenxa yokuthi lonyaka kuzange kube lesivuno esikhona, so kunzima ukuthi lama-traditional leadership labanye nje baqoqe ukudla ukuthi kube khona. Awukakathesi esikuzwayo yikhonoko ukuthi kule mzamo yokuthi uhulumende akulethe esikolo, okuyinto esiyikhuthazayo ukuthi ngabe uhlelo lolu luyabuya ngokuphangisa lube khona. Sibuye njalo sikhuthaze ukuthi okwayizolo okunyade sikubona yikuthi bekusiba yikudla phose ngxenye kulethwa umumbu, bese kusithi izigaba kumbe izikole besebenza lezakhamizi khonapho labazali baziqoqele into ezifana nezitshewo. Besifisa ukuthi ngabe nxa kuyabuya kathethi kubuya kuyi-complete, kugcwele, konke kulungisekile, kuyimpuphu kumbe sithi umumbu lezitshewo konke kugwanile, ukuze kuthi kungabi kuyikuthi abazali bona laba abangavunanga abangela lutho abalisana lendlala babe yibo futhi asebedinga izitshewo.
Lo ke ngumnumzana Akuneni Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso emele ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.